ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kunhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa the $10 last year ikwanisa ukuthengela ihlukela impuphu isepa yokugeza nesepa yokuwasha, i-$10 yonaleyo ngalesi sikhathi kuzenziwa sokuthiwa 97% kanye lolu singabe ikwanisa ukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezindlela inflation ithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga.
Isilinganiso sokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo lokudla i-inflation sikhuphuke ngezinga elisabekayo ngenyanga edluleyo safika pho sekukhulu 97.85%.
Namhlanje ngemandithi sesibona amapholisa egcwele iHarare CBD yonke nje, ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamasha, mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Amapolisa ohlangothi lwe-riot abenyakazela edolobheni leHarare namuhla. Onke wabangukansila wakwamadlambuzi elilunga le-MDC umnumzana Thamani Ncube ubhubhele engozini yemota ndawonye lomunye abehamba laye emangweni wakombimba ePlumtree izolo. Womgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South laye uvikwa ebhewuke ngemota namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezijiyeneyo lokudla ese-inflation sikhwele ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo safika pho sekukhulu i-97.85% nxa kuqathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuqoqa amanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise namuhla njalo ukuthi intengo zikhuphuke ngesilinganiso esingena kumashumi amabili lanye ekhulwini 91.99% phakathi kwenyanga kamabasa loNkwenkwezi. Namhla khona intengo yesinkwa ikhuphukile isuka ku-$3.40 yaya ku-$4.25 lanxa isinkwa singatholakali ezitolo. Ukukhwela kwentengo yezinto sokuyinsakavukela ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi badle imbuya ngoluthi, njalo sokudale ukufuthelana okukhulu elizweni. Sixoxele incwadi ecubungula ezenotho, umnumzana Reggie Shoko waqala ngokuchasisa ukuthi kuyini i-inflation ngendlela elula.
Ikukhwela kwentengo yezinto ezingabe zifakiwe ngoba uhulumende lapha esithi yi-basket, i-family basket. So ama-prices zinto zenezo family basket compared i-period like khona bathi annual. So compared to the prices ayekhona last year to this now, ayabe se-increase nge-97%. So for umuntu osestrejini ukukhwela kwama-prices yi-inflation.
Ukuthoni-ke kuZulu esikhwameni lokhu Shoko sikhangela ukuba nabantu abaningi kabalayo imisebenzi kanti le mali layo kayibambeki.
Ukutho ukuthi kubana i-2 cents adulayo ya last year ayisenelisi ukuthenga izinto eyayizithenga last year yilo le 2 cents. Masikhangele singathi nxa le $10 last year ikwanisa ukuthengela ihlukela impupu isepa geza lesepa kuwatcha i-temperature lengalesi skathi kuzenjwa sokuthi 97% sikhangela ukuthi singabe kwazi ukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela so ngezindlela inflation isithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga ngiyongakhangela ngathi esikubana ama-price zona aqhubeke siyaphambi kodwa izisebenzi zona le mali ezirholwa azikhwele
nezinye indlela singathi sesisiya esimene sike sabakiso yini ngo-2008 lapho intengo eyayikhwela nje masayana esingathi i-hyperinflationary environment
singathi sesisakafika asikafiki ukuthi sifana le-2008 ngomahluko kuyikubana khathesi izinto zikhona esitolo abantu ngabala mandla okuthenga okwa-2008 kwakusenzakala ukuthi into zaziswelakala kodwa abantu bele mali so kulo kuyi-reverse okukhona kodwa singaqhubeka endlela esingakhona kungela ndlela esiyelungiswe singagcina siwele khona ngalo-2008
isinkwa lazo lapha shoko sizwa kuthiwa sikhwelile kwezinye indawo ungathini ngalokho
esikhayelele ukuthi abakhangeleli ze-stock labo be-Great Millers bathi inyawuthi esithi wheat ama-levels esesiselela ngayinyanga kuphela and njengoba bekhangele ukuthi akulala abakwezetrop le-foreign current bagqunga isibindi bemkambo omnyama okuzayenza ukuthi isinkwa sikhwele ungananzelela ukuthi abangabheka bakhangele ukuthi sikhwele siye ku-$6 be-$7 i-loaf
umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ecingweni ekobulawayo Oge waba ngukansila wakwaMadlambuzi elilunga le-MDC umnumzana Thamani Ncube ubhubhele engozini yemota ndawonye lomunye abehamba laye emangweni wakombimba ePlumtree izolo. Uncube uhle waphelela kulingozi kwathi omunye wakhe ufele esibhedlela sePlumtree ngemva kokungqikilana kwemota akade behamba ngayo leroli enkulu. Uncube ube ngumuntu osakhulayo njalo uchiye abantwana abancane lomkakhe. Vesivame ukuxoxa laye khonapha kuStudio 7. Sixoxele umalumakhe umnumzana Tifa Dube wasichazisela okunengi ngokwenzakeleyo.
Sirusizi kakhulu wabonkomo ngobabuthamani Ncube engithemba ukuthi abaningi bayamazi belokumuzwa ekhuluma lapha emsakazweni njalo abanye bemazi njengoba wabengukansila lapha esigabeni sakomadlambuzi ePlumtree. Kube le ngozi yemota eyenzakala esigabeni ukuthi akukompimba kade behamba nje ngemota kwasekuswa le-head-on collision le-truck kwaba ukutshona kwakhe khona lapho omunye kade ehamba naye uthiwa ngu-counter uye wayashonela esibhedlela ePlumtree Town.
Aberoli le abatshayane layo bona bakusimo bani?
Basesimeni esingathi abalimalanga kangako kodwa ke baye baphuthinyiswa la kwesibhedlela nje ukuthi bayebonana lodokotela okuzisa nje ubuhlungu yikona ukuthi inxa zonke abalimeleyo labajonileyo nalaba abayibo kade behamba nge-truck singumndeni munye singabantu banye okuyinto edumaza kakhulu ukuthi sidinga sele ukuthi siqala ngaphi siqinise ngaphi into yakhona
amalungiselelo omngcwabo ami njani
umzukulu uThamani besikhangelela ukuthi abekwe ngomgqibelo kodwa ke kathesi kusaselokunye sezama ukuthi sikulungise kodwa ntembu ukuthi kuzakuwele kusho ukuthi ngomgqibelo kuzabekwa kwamadlambuzi uThamani okwakathesi njengoba sikhuluma nje kathesi wabunkomo isidumbu sisaseplumtree njengoba usazi ukuthi nxa ukuthi kwenzakala inhlekelelo efana layena leyo kuyafana ukuthi umuntu ukutshelwa komuntu kuyafana ahambe ayefika esibhedlela ayekhangelwa kulandelwa umthetho welizwe ukuthi ayekhangelwa ayenzelwe okuthiwa yi-postmortem so kwenzela ukuthi nje kube liqiniso ukuthi ngempela lo muntu ufele engozini yemota yini noma kwesinye isikhathi abantu ethela bebulela umuntu bamphostela kuleyo ngozi kodwa-ke hhayi sekusobala khona ukuthi ingozi yemota kodwa-ke umthetho kuyafana ukuthi ulandelwe so sisayenza nalokho ukuthi nxa sebeqedile laphana sezenza amalungiselelo ukuthi nge-weekend ayebekwa kwamahlambuzi
umnumzana Tifa Dube isihlobo sikamnumzana Thamani Ncube yena obhubhele engozini yemota izolo sithi makalale ngokuthula
Kusenjalo umgcinisihlalo weMDC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo laye ubikwa ewelwe yingozi yokubhewuka kwemota ePlumtree namuhla. Ibandla lakhe lithi ulimele kancane kodwa impilo yakhe ayikho engozini. Ngeviki edluleyo kubhubhe ilunga leMDC unkosikazi Vimba iTswangirai Java ngemva kokulimala engozini yemota eyabulala abasekeli beMDC ababili ngenyanga edluleyo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Amapolisa ohlangothi lwe riot ebenyakazela edolobheni leHarare namuhla. Iningi lithi le indlela kahulumende yokwethusela uZulu ukuze engalokothi angene esitaladeni etshengisela ngemva kwembiko yabasakhulayo beMDC eyokuthi baqoqa ukutshengisela phezu kokonakala komnotho. Umevisikama usethulela lolutaba.
Iningi lezakhamizi zeHarare ziveze imibono etshiyeneyo phezu kokwanda kwamapholisa phakathi kwedolobha leli. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni, isakhamuzi zeHarare njalo ephatheke kumisebenzi yokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Unyoni uthi ucabangela ukuthi lokhu kubangelwe yinkulumo eyethulwe ngabasakhulayo beMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni lentatheli izindaba ngeviki ephelileyo.
Kuthe kusenzakala lokho sabona nje amapholisa sebabize sebabuze ukuthi yeli ngephula umthetho yenjani njani. Namhlanje ngemandiji sesibona amapholisa egcwele iHarare CBD yonke nje ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamasha, mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe ukhanya engazihluphi ngosekwehlele uZulu.
Lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kazimiselanga ngitsho kancane ukuthi alalele uZulu njalo ukuthi asebenzisane loZulu. Thina njengabatsha nje sizimisele ukuthi hayi okwakathesi nje sesifike lapho esidiba khona umzila lapho esithi hayi sokwanele.
Kwasekelwa ngumnumzana Bekezela Gumbo omunye wabaphatheke emsebenzini wokucubungula inhlalakahle kaZulu.
Ukubonakala kwamapholisa okunje so kuyabayithusela abantu begcine besehluleka nokuthi bemele amalungelo abo ngoba sikhuluma kunje so ukhale ngihambe ekhaya sinke ukuthi imali ngikhala iphupha ukuthi imali ngikhala amafulithi ayimali abantu bayahlupheka njalo imiholo yabo abantu abaningi abakusebenzela uhulumende abagcwele lapha eHarare imiholo yabo ayikhwezwanga so ungakhala into ezifana lazenezo it's obvious ukuthi abantu uhulumende ukhangela ukuthi abantu bakhathazekile kakhulu bengangena isitalada noma isiphi isikhathi. So ukugcwala kwamapholisa mina ngokubona kwami njenge analyst ngibona ukuthi bakuyilokhu okubizwa kuthiwa i-deterrence ukuba ithusile abantu besabo.
Wengeze uGumbo ethi sekuyikwenza kwabantu asebafunda ukuba uZulu lakho utshengisela okungenza baguqule ukucabanga kwabo ngendlela abangaphatha ngazo abantu nxa sokube lokutshengisela.
Kuma-demonstrations adlulileyo athi befake warning government yakuthatha kalula kodwa kathesi ngiyabona ukuthi bafunde isifundo so sebehle besidinga ukuthi baqalile. Abantu phandle kuyabanzima ukuthi benga-risk impilo zabo bengena ithawuni uma sebebona okunje. So bonani ilokhu abakubiza ukuthiwa yi-preemptive strategy.
Ukwethusela abantu ngale ndlela uGumbo uthi kungasuke kwasebenza nxa lokho okubafuqayo ukuba bacabange ngendlela abacabanga ngayo kungasalungisiswanga.
Bonani into eyenzakalayo lapha ukuthi abantu bazama ukubeka lokho beqhubeka bese zama ukuthi sidileye yabona siphuze into engayenzakala kodwa ukuthi as long as inkinga ezizo eziyenza ukuthi abantu behlupheke befisa ukungena esitaladeni zingazange zilungisiswe akusoze kusebenze ngoba kuthiwa idonki ungalokhu ihlala itshalo yethu sebesenza niyantunya vela nje ugcine kwehlula lokuthi ungayenzayo yikho okungayenzakala eZimbabwe nxa ungazange kulungisiswe izinkinga engizibalisileyo ekuqaleni.
unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo be-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bathole imibiko evela kwamanye amadolobho ethi lokhu bekungaseHarare kuphela kodwa lakhonale bekungesifanayo.
Amapholisa ke agcwele emadolobheni keHarare, koBulawayo, eNgweru, eMtare, lendawana esijetsheneyo, ukutshengisa ukubana ke into azimanga kuhle ke elizweni, balokwesaba indaba zokutshengisela. Njalo silokuzwisisa ukubana ke abafana bezanu-PF bafuna ukuthi bangene esitaradeni betshengisela, bezenza abantu be-MDC ukuze batholeke i-evidence yokuthi babopheke abatsha be-Movement for Democratic Change. Lokho kuyinto esingasoze siyivumele thina njengabatsha.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kungamangalisi kubonakala kwamapholisa bezulazula phakathi kwabantu ngoba kungumsebenzi wabo.
Amapholisa kathesi we're just doing our constitutional responsibilities. Amapholisa kumele babone ukuthi elizweni kulokuthula.
Kusenjalo abephephandaba le-Daily News bethule udaba lokuthi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPhamchinguri Kashiri uthi uhulumende ulungiselele ngokwaneleyo nxa bekhona abafuna ukutshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo ngenxa yokutshabalala komnotho. Thumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe namafitshane. Umsakazo kamabonakude wakwele Egypt ubika ukuba onke waba ngumongameli wakulelo lizwe ogenqulwa embusweni uMohamed Morsi uqaleke wahle wafa esemthethwamndaba namuhla. Iziphathamandla zakwele Hong Kong zicime zivula imigwaqo eya esigodlweni samahofisi kahulumende ngemva kokuvalwa phambilini kokutshengisela kwabantu bakulelo lizwe befuna kwesulwe umthetho othi umuntu engabotshwa kumele ayethoniswa kwele China. Abaqoqa lokhu kutshengisela bathi abantu abangaba izigidi ezimbili besesitaladeni betshengisela. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuphathisa emazweni asathuthukayo olwe-US Agency for International Development soluvule amahofisi alo kwele Somalia akade evaliwe okweminyaka engamashumi phose amathathu 28 years. Lanxa ele Melika lingaqhumanga ubudlelwano lele Somalia, isikolo someli walo savalwa ngomnyaka ka-1991 ekuqhamukeni kwempi yomdeni ilizwe lagcina lingabuseki. Umkhokheli wesibhedlela sempilo koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya sememe abazali ukuthi bazebhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa kwabantwana labadala abazalwa belezitho zensitha ezingacaciyo ukuthi umuntu ngoyisilisa kumbe ngoyisifazana ukuze belatshwe bazivikele emkhuhlaneni efana lowemvukuzane. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu bathi iziphathamandla zalesi sibhedlela kumele bekele abantwana bakhule bazikhethele ubulili ababufunayo obuhambelana labo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Udokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo usesungule uhlelo lokunxusa abafuna usizo lokuhlinzwa kwabantwana labadala abalobulili obungacaciyo emanyene labanye odokotela. Okwamanje abangafuna lolo sizo bayamenywa ukuthi bazobhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa ethi abantu sebeqalile ukubhalisa.
Namhla besikhuluma ngendaba le abantwana abazalwa kungakhanya ukuthi izitho zabo ngezani, izitho zamankazana yini kumbe izitho zabafana. Ngiyaxolisa kakhulu abanye babethi zincukubili kodwa sogama elihle lethu. Abantwana laba kumele ukuthi babuye bazobhalisa impilo ngoba sifuna ukubancedisa sibili.
Wengeze ethi ngokuya kwesikhathi umuntu ozalwa elalesi simo kudala umkhuhlane wemvukuzane lapho esekhulile.
Lezi zitho njengokuthi izitho zikababa emuntwini nxa zitholakala ziphakathi kwesisu ziyayenza ukuthi umuntu abe lemvukuzane esesengumuntu omncane khonapho kuminyaka amathumi amahlanu kusengama.
Olwela amalungelo abantu abalobulili obungacaciyo umqondisi we-Intersex Advocacy Trust Zimbabwe uMalume Ngwenya uthi luhlelo oluhle kodwa ngakwelinye icele lungaluhlanga. Ethi kuqakathekile ukuba iziphathamandla zesibhedlela zikhulumisane labo njalo aziyeke abantwana bakhule bazikhethele ukuthi ungumuntu oyini.
Uhlelo lwesiluzileyo olwamadokotela ompilo luhlelo luhle kodwa lungalohlanga. Thina njengenhlanganiso besikhuthaza kakhulu ukuthi why kungabi lesikhathi esinikezwa bona abantwana ukuthi umntwana afike esikhathini sakhe sokuthi uyakwanisa ukuthi azikhethele ukuthi yena ungumuntu onjani oyisimo njani. Ngoba into esikhathini esiningi sizathola ukuthi umntwana engakhethelwa ukuthi abe ngumntwana onjani phambilina kusuka futhi bese kusiba lezinye inhlupho futhi ezihluphe abazali umntwana engasayikho lokho abazali abebemcabangela ukuthi abe yikho khona. So besikhuthaza kakhulu ukuthi ngabe siyahlangana lamadokotela lawa sikhulumisane sibonisane ukuthi kube lesikhathi sona senesinikezwana umntwana azakhule laye afike esikhathini sokuthi khathesi sezibona ukuthi ngingumuntu oyini.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zobulili lokulwela amalungelo ecansi e-Voice of the Voiceless uMiles Moyo uthi sebezwile ngalolu hlelo kodwa abajabuliswa ngamanye amabala alesi simemezelo ngoba alobandlululo.
Inkinga yikuthi ngingathi amabala abawasebenzisile ukuthi restoration to normalcy sekungani abantu abazelwe bezincukubili kumbe intersex ngabantu abangekho normal ngani kulento e-wrong ngabo okumele ilungise ukuthi akukho njalo. Njalo i-assumption yena leyo ukuthi wonke umuntu ufuna ukulungisa njalo kumele alungise ayiqondanga. Bona kuqakathekile ukuthi nga odokotela la baqale bekhulumisane labantu aba-intersex before beyenza izinqumo zinalezo ukuthi kumele balungiswe.
Udokotela Ngwenya uchaze ukuba yena labanye bakhe baqale lolu hlelo benanzelela ukuqansa kwenani labantu abeza esibhedlela sebenemvukuzane esidle ingaphakathi okudlulise amalawulo njalo inengi labo ngabalobulili obungacaciyo. EZimbabwe inani labantu abazalwa belobulili obungacaciyo alaziwa ngoba isisekelo sombuso welizwe sicalwa ngokuncindezela amalungelo abo njalo lohulumende kasekeli amalungelo abo ezemacansini. Udokotela Ngwenya usole abazali abagcina abantwana emakhaya bengaphenduki labo esibhedlela ukuthi bazokwelatshwa kusasemasinya kodwa beza labantwana laba sebekhulelwe imvukuzane yangaphakathi ikakhulu ezitho zensitha. Uchaze ukuthi abantwana abancane labadala abakhulu bazakwelatshwa mahala kuthi abanye abavele behlawula esibhedlela bazahlawula kuthi abanye uma kusenza badingele usizo.
Uhlelo lwethu lokuthi sincede abantu abalabantwana abangakhanyiyo ukuthi sicace kuhle ukuthi ngabafana kumbe ngamankazana luyaphambili. Namuhla besihlola abantu sibakhangela kufika abantu abajiyagalolunye. Kade kumele ukuthi kubuye abanye pho abantu abasayelela ngokubuya ngendaba zokuhlutshwa i-transport.
abantu bafuna uncedo baphakathi bobunzima bokuthi abantwana bayakhula abakwazi ukuthi kumbe ngamankazana kumbe ngabafana. Lolu luhlelo esifisa ukuthi njengoba kade lungayenzakali ndawo lapha phakathi kwelizwe leni leZimbabwe, abantu bazazuza uncedo.
Kusukela ngesonto mhlaka 16 Hlangula, abantu abedlula abalithumi sebethe baqala ukuthola usizo. Abanye lokhu bebhalisa ukuthola usizo esibhedlela sempilo ukuze bahlolwe kubonakale ukuba bengaphiwa sizo bani. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithe ngokunqoba eliwenze iqembu leBulawayo Chiefs nge-3 kanyanga ngomgqibelo landiza lahlala phezu kwengalane lemiklomelo ngama-24. Leso simo sihle sahlala sinjalo ngemva kokuba iqembu belihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki le-12 le-Chicken Inn liwe ngutshiki lobhanqa 0-0 leqembu le-Triangle ngensonto. Ngalokho-ke iqembu le-Chicken Inn lehle lahlala endaweni yesibili lemiklomelo ngama-23, kuthi ele-Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lemiklomelo ngama-23, njalo libe ngutshiki lobhanqa 3-3 lele-Tail 1. Loba nje iqembu le-FC Platinum libuyele esiqongweni sengalane yemiklomelo. Umqeqeshi walo uNomen Mabheza uthi kuzamele adinye abanye abadlali ngoba engasuthiseki ngendlela iqembu lakhe elidlala ngayo.
These guys have been here nearly maybe some of them have been here for 5 years, 4 years, 3 years.
Iningi labadlali bethu sebelesikhathi eside silabo. Iningi labo besilabo kumidlalo ebesiphatheke kuwo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, yikho mhlawumbe sebekhathele. Ngalokho-ke kumele sidinge abadlali abatsha abalamadlabuzane kanye labalomcabango owehlukeneyo.
Iqembu le-Highlanders liphakamela ahlala endaweni ye-12 ngemva kokunqoba elikwenzele e-Dynamos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Papa Fields ngensonto. Leposo lingene kumidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane. Emsileni wengalane lokhu kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elilemiklomelo ye-12, kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leMshwane Stars lona elibe ngutshiki lobhanqa 0-0 lelewange. Iqembu leyada lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lilemiklomelo ye-12, loba nje linqobe lechapungu nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi endaweni yesine nxa usuka phansi kule qembu le-Tail 1 lalo elilemiklomelo ye-12. Kusenjalo imidlalo yesigaba seKasilaga Premier Soccer League izake ime ukudlalwa kwamaviki amabili alandelayo. Kudedelwa uZulu ukuba alandele imidlalo ye-Africa Cup of Nations njengoba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lalo lingelinye lamaqembu aphatheka kulo mncintiswano ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt. Abafana beZimbabwe badlale umdlalo wokuzwana amandla leqembu leTanzania ngensonto, njalo lo mdlalo ufike komlindi uyacina lawa maqembu engutshiki lobhanqa 1-1. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Highlander ingoma kaSisa Senkosi sishayela abafana be-Highlanders ngokushaya iDynamos izolo. Singake hlukane sikhangele bezihamba phambili. Isilinganiso sokuqonga kwentengo yempahla etshiyeneyo lokudla ese-inflation sikhuphuke ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo. Safika phose kukhulu i-97.85%.
amapolisa ohlangothi lwe riot achone enyakazela edolobheni leHarare. Kwanele olivalelisayo ngontunga milinkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.